Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla.
Hayi, abantu ukukhululeka nje lokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzile kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjengalaliyana.
Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisi abalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu labo Babes wodumo kudala inkulumo.
As long as it do make holy, no matter how long I'll end up, I'll say I understand. So from what I hear, to me, I'm going to want to go to tomorrow. I'm going to go to me. I'm going to be kid. I post this into the sheet. I'm going to go to plan that.
Eselengqoqo lomkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Moyo kuhlelo liphuma lendaba.
Sina sifuna ukuthi sifuna ukuthi kube le distinction yokuthi I see party as people know it.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Bekuphithizela enkundleni yesomhlolo lapho umongameli Mgabe, unkosikazi wakhe uGrace Mgabe kunye lezinye iziphathamandla zebandla leZANU PF ezethule imbiko yazo yokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe lesakhamuzi selupane edaluka umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Saqala ngokumbuza ukuthi babanjwe ngamandla na ukuya emhlanganweni lo.
Kususela ukuthi aneviki kuqonqosela ngomhla ka-14 nalolo soko soluphithi ukuthi hhayi namhlanje 21 lokhu even all kade kulokuthula okukhona hhayi asibanga lokunye nje esihlangane lakho esikukhangele nje okunye umehluko esibonile ukuthina okuphilileyo abantwana besikolo siba mthemba bahambile ngoba labantu silabo abancane abachese eli ngabo-24 years.
Like lezwa yini ngabalezitolo elupane ukuthi bavale kumbe bayekele ukwenza umsebenzi?
Hayi, ngale nje phakathi hayi ngangizwanga ngithemba ukubana nxa kule zinto ezinjengazonezi kuyandisa ukuthi kuhloniphise kakhulu. Ngithemba ukubana lolo njalo ngabe yenzakele ngoba nxa kule kalakade umsebenzi njalo kuyahloniphisa ukuthi kube nomunye ohambahamba abantu bevele kuthula bekhangele into eyodwa nje ukuthi ukuthi izakhamuzi zihambile nangalama-update from Virat Society Media kade esinike update ngani abantu kade bekhona sibe baningi ngendlela kade kuhlekelelana ngakhona.
Ngokubona kwakho bahambe ngokuthanda kumbe babanjwe ngamandla?
Abantu ukukhululeka nje lokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzile kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjengalaliyana. Sisenza ngoba okunye kusuka kwadonse ngoba kunama entertainment yabo esenzakala zona abasebenzwa phambi ukuthi kuna kule indoda edlala kamnandi kulezi nsuku uTomadlela abantu bayamjabulela. So ngokunye kwakhona nje abantu babekulanda ukubona nje ukuthi i-activity eyenzakalayo noba kunamazwi abenjani nje kodwa bona bezikholisela nje ukufika bedle ababekekudla ngoba last time abakelenhlanhla be-trainen izimpuphu landani. So konokana abantu babujabulelayo babehamba nje ukuthi bahamba kuphela kule moto yamahara ebabone eduze yabathwala kubona hhayi kukhululeka kuphela singafoswanga sibi.
Manje khonokho kungakutshengisa na ukubana la kukhetho bazavotela ibandla leZANU PF?
Hhayi lapho-ke hayi lapho hayi ngiyeke ngihambe kakhulu ngoba hayi abantu bokavele bona ukuthi abantu abakwazi abakufunayo isikhathi esiningi abakwazi abakufunayo so bahamba bekhonona ngento ezinjalo befuna ukuze ukuthi kwenzakalani kodwa end ukuphini la usibona ukuthi abantu vele into abayifunayo abakwazi kodwa kuthi ngubani hayi bahambela nje ukuthi bezwe kulawo mazwi kodwa angasiyo ukuthi bena bakujabulela bazihambela kuphela abantu.
Alo ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sePula seDaluka eLupane obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eLupane. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu lo Babes wodumo kudala inkulumo. Abanye bathi uZodwa wabantu kazi ukugida kodwa udume ngokugida egqoke impahla ezijiya amathangaze esegcekeni njalo engagqokanga impahla zangasese kodwa abanye abaningi abakubulawayo bayamthakazelela. Sixoxe lomhlabeleli wakobulawayo uCooksman ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Mina ngingakutsho ukuthi phakathi kwakho konke akule engingamsola ngoba ndiyabona ukuthi ama-promoters awo nje njengabo-businessmen bahambisana le nto okuyiyo eyabelo dumo ngasonesi isikhathi. So engingakutsho kuqalisela kuyona leyana-ke indaba esihlala sihlala ngayo eyokunga-appreciatewa abantu bakithi ngoba le yikho kwenza ama-promoters ekuthina sisiya ukubiza ama-foreign aid ngoba ama-locals nawapholi ma-crowd.
Kodwa bakhona bathi umuntu onjengouZodwa wabantu kukhanya kazi ukugida kodwa abantu bafuna ukuzobukela nje kuphela, wena ungathini ngalo?
Ya hayi yiso phela isimanga so isibantu bangapha bakobulawayo ukuthi as long into idume eGoli noma thina singalandaba lawo singayi-understand from kuthatheka sidume ngayo ngoba abantu abona uZodwa udumo lo ngumuntu nje odume ngokube gida iposti izinto zakhe gida ku-Facebook lala. So ukuthi umuntu onjalo bese kuthiwa uyabuya uyabhadalwa ebiswe ukuthi abantu bezembona kungani i-artist ngingazi njalo.
Manje ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze abantu bakobulawayo kumbe sithi iZimbabwe jikelele yamukele abantu abayizizalwane zeZimbabwe hatshi labo abavela kwamanye amazwe afana leSouth Africa?
Kumele kwenze thina singakwenza njengamathiphi phela umculo into esifana nalokudla ukuthi umuntu kawungeke umbambe ngamandla ukuthi endiukudla yena ezitenti kakufuni. So into ekhona kuphela ukuthi thina sibe sisebenza nzima silokhe sihlipha sizama lokhu nalo kuyana sizaze sibene sihiphile abakufuna.
Abalandeli bakho bangakhangelelani kunsukwane ezilandelayo?
Kule album entsha ekhona kakhulu labantu abalandela into akwasemnanyenza i-music ethiyene. So kule disco music album engiyenze nezinye boys zeSlash. So iyaphuma nje malangeni.
Alo ke nguCooksman umhlabeleli olodumo owakobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Sekukhanya kuza kuba labancintisa kukhetho lomnyaka ozayo bezimele bebanengi. Lokho kulandela amantombazana amabili uFatzai Mahere ozadinga ukumela iBorodel eHarare loBimbayishe Muswaburi ozancintisa esigabeni sakobulawayo esebulawayo South. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale leCentral Committee yebandla leNational People's Party umnumzana Albert Mhlanga.
Esigabeni sakobulawayo njengoba usazi ukuthi iZanu ayizake iwine ama-elections kude nje basukela bangayibo. Yikho-ke la-elections abawina ngema-by-elections ngama-elections nje ababewabolekele esingathi yibonus just given ibonus kodwa ayisisele nje 9 months nje ibonus yangokuthi phele. Kuyakhanya ukuthi sizanqoba sibili ngesifanga esiphezulu. Ngikutsho ngoba lo mzamo sibili omkhulu wokuthi wonke amabandla aphikisayo aphikise endawoni. Lokho-ke sesihambiliswa ngeside. Nanku yakunanzelela ukuthi ubaba uMorgan Tsvangirai lo mama uMjuru sibasayina ukuthiwa i-memorandum of understanding okuyikuthi inkulumo zilokhu ziqhubeka njalo sikhangele ukuthi zizaphumelela.
Manje nxa sikhangela abanjengabonkosana Moyo lasesibone labanye okuthiwa bazancintisa bezimele abafana lo ntombazana osakhulayo othiwa yena uMswaburi ubona ungani kungaphazamisa yini ukugcine kunqoba ibandla lezanuphiya?
Kubi ukusebenzisa amagama anjengokuthi ukuqhambanisa. Uyakhumbula kanti mina njengebandla ngiku-NDCP ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze nzima silwela idemokhrasi elizweni leZimbabwe. Idemokhrasi yayingatsho ukuthi yithi thina itsho kithi, itsho wonke nje umuntu weZimbabwe oyisizalwana olelungelo lokufuna lokhu akufunayo. So angeke ngisebenzise ibala lokuthi lekuphambanisa. Labo imbono yabo isemthethweni weZimbabwe iyavunyelwa ngoba lokho thina sakulwela bona unkosana besasebenza kwamanye amazwe, kodwa kulilungelo nanxathi lokusebenza siyathokoza sibili ukuthi okunye sakulwelayo njengabantu beZimbabwe sesikutholile ukuthi kube njalo. Kodwa ngokubona kwami kuzaba nzima unkosana uMoyo njengoba esitholile ukuthi kasoze abe nephathi. Ngakhangela i-constitution yeZimbabwe ithi kufanele ube lamamemba wokuparlamenti ukuze uforme igovernment, okuyukuthi kufanele ama-members of parliament akho akwanise i-2/3 ukuthi wenze imisebenzi yehulumende njalo lephalamenti yeZimbabwe. Ende kungenzeka futhi ukuthi lanxa ethe wanqoba engalakho lokho, ama-members of parliament alakho ukuthi baphikisane naye bayevota bamshaye ukuthi bayivote of no confidence kumbe bami-impeachment.
Hello ke umnumzana Albert Mhlanga, ilunga ledalela Central Committee yebandla le National People's Party, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje isisechehanga ePlumtree, lapho okulojaha owanyamalalayo owasuka ngo-2015 esiya eGoli, akwaziwa ukuthi wafika na kumbe waphelela ngaphi. Ngelesihlobo salujaha umnumzana David Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Dumani.
Yebo baba, linjani? Ngikhuluma nobani?
Ye, nguntungameli Nkomo baba owe Studio 7. Linjani khona ngapho eGoli?
Hayi, siyaphila baba.
Sibona lamhlanje lapha liyathungatha lidinga umfana uTalent Ndlovu Mpofu. Akusitshele ngokunyamalala kukamfana.
Indaba nami ngize ngayithola kahle kahle kumama womntwana ngesonto leleli elidlulileyo. Sihlangene njengefamily ethi umntwana walahleka, kodwa wayengakabikeli ifamily yonke as a whole, kodwa sekuyisikhathi sokufrom ngoba indaba ka-2015. So kwase kungimangaza kakhulu yena leyo nto ukuthi umntwana wanyamalala kanjani. Sase sibuzisisa ke njengefamily wathi umntwana wayesuka koBulawayo esiza ngapha kwelaseGoli. Kuthiwa wagada ibhasi kodwa akazange azofika ngapha eGoli.
Umfana nguTalent Ndlovu Mpofu ulezibongo ezimbili, njalo lithi wazalwa mhla ka-29 May 1991. Kungani lezibongo ezimbili?
Kutho ukuthi umfana njengoba uyazi impilo yalapha eGoli bhuti wami, ngoba ma ufika lapha eGoli izibongo ezifana labo Mpofu azisebenzi. Umfana wafika bona lapha kwelaseGoli impela wasethola izincwadi zakhona lapha eGoli ne-passport yasekhaya wayelayo. Kutho ukuthi amagama akhe kahle kahle asekhaya nguTalent Mpofu, and then i-ID yakhe yaseGoli yiyo ebinesibongo sakoNdlovu.
Gada nje ubebuyela lapha bevele ehlala khona esebenza khona.
Ubebuyela emsebenzini ngumfana obesebenza egarajini eGoli ePetroli ba.
Emsebenzini wakhe khonapho bathi kazanga afike.
Akazanga afike emsebenzini, kuthi ukuthi nokuyeqa kwakhe iborder umuntu ongaba yazi kahle ukuthi iborder ngalo wayeqa, ngoba umuntu esingambuza kahle ngunina, ngoba angazi ukuthi eborder yena wahamba nasebhasini, ngoba njengoba ebhasini kuyabhalwa nama passenger list ukuthi yena wadinga waya kumakuphi, ngoba ngesonto sikhuluma naye wayengani ndakakwanisi nokuthi asiphendule. So sasesithi kungcono sizame ukuthi simncedise sidinga umntwana.
Kahle kahle ube ngumuntu onjani umfana?
Umfana kahle kahle ube ngumuntu nje obengela problem thina ngokukhula kwakhe. Angizanga ngibe yazi inkinga yakhe empilo, ube ngumuntu obeziphilele njengomfana ohlakaniphileyo.
Uyatsho ukubana ube le ncwadi zokuhambisa ngezinye indlela, ubehamba straight engena eborder, so umuntu esingathi kumbe usuke waquma ngeganga kubo Bait Bridge laphana esequla impompo.
into eyisimanga kakhulu baba leyo ngoba ubungozi obunjalo umuntu uma enyamalala kungaba umuntu oyabe kukuthi made away hamba egangeni manje ngumuntu obele izincwadi zakhe so into engayazisisiyo ukuthi ipassport ayevele asuka ngayo isebenzisa straight from ekhaya yipi
amapolisa akhona ngapho kwele South Africa lingaba seliwazisile yini ilawo aseZimbabwe
akukabi namapolisa ayazisiwe ngokukhuluma kukamama womntwana ngikhuluma naye mina ngesonto akula mapolisa akula case number
ubaba womntwana yena ukhona yini
ubaba womntwana ukhona khona lapha kwele yaseGoli kodwa bayehlukana lo nina yena unina ngithe ngimbuza ukuthi ubaba womntwana yena uthini ngoba umuntu esawayike wavela wangiphendula wathi bayaxabana nobaba womntwana uthi yena unina uyazi la kulomntana wakhe
mhlawumbe kukhona lapha khona umfana mhlawumbe bakhona abamazi abalaleleyo mazi bani ongathandi ukubatshiyela
mina bengithanda ukuthi mangabe kukuthi umfana ukhona akazame ukuthi impela athintane nomama wakhe or maybe makukuthi ukhona akusolileyo athintane nefamily siyilungise le ndaba njengomdeni nabo makukuthi kunabambonayo bazame ukuthi bathinte makukuthi kunensolo sihlangane njengomdeni siyilungise indaba le ngoba kubuhlungu kulahlekelwa ngumuntu and umuntu asonto efana nokuthi inkomo or idonke engalahleka nje abantu bethule nje kanjalo
hayi siyabonga babudumani sengathi inkosi ngaba lani ile ncedise ekumtholeni umfana
ngiyabonga baba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngisechehanga ePlumtree ngixoxa lo mnumzana David Dumani umalume ka talent indlovu mpofu owanyamalalayo ngo-2015 Oliver Lelisayo umuntu ngamilinko mo
ngukama
namle
namle namle lamshweshwe
namle lanampaba fule
siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Nkosana Moyo umkhokheli webandla le Alliance for People's Agenda iapha wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
lami ngiyathaba ukuba kuhlelo
umbuzo wakuqala ungasitshela ukuthi inhlanganiso le okuthiwa yiapha iyini kahle kahle libandla yini lozombusazwe kumbe ungasichazisela njengamafitshane khona
ya iapha or Infu Alliance for the People's Agenda libandla lozombusazwe siqalise ngoba ngicabanga mina ukuthi kumbe ngingangena enasingene ema-elections omnyaka lozayo 2018 ngibe ngicabanga ukuthi ngingene as an independent but abantu batshengisa ukuthi bona into yokuthi nginasinge ngiyi-independent abayizwisisi banalokho bebuza ukuthi kanti iparty yiphi iparty yiphi kukhanya ukuthi bona into zama-party yizo abazizwisisayo sase sicabanga ukuthi kungcono ukuthi siforme not a party but a movement ukwenzela ukuthi kube lomehlakeno lento yeparty ngoba amaparty la kagcina ngabantu kuhle eZimbabwe njengoba nje ukwazi amaparty when they're elected avusa ilizwe bebusela abantu abangama-members yeparty kuphela kulokuthi babuse ilizwe begcina abantu bonke ama-citizens elizwe thina sifuna ukuthi sibefuna ukuthi kube le distinction eyokuthi asisiyo party as people know it we are a movement which will concern itself lokuthi abantu bonke abezweni lonke bagcineke
ye sesizwe kuthiwa awusoze wenze imihlangano yamarali njalo akusoze kube lezigibha kumbe izigqoko ezilo phawu lwebandla ungasitshela ukuthi uzakhankasa njani
into yamarali yahlupha ngoba liyalazi ukuthi izwe lethu abantu bezanu in fact labantu be-MDC to some extent sebenza ukuthi into yerali ibe yinto eyenze ukuthi abantu bangaya khona babe sebelandelwa ngabafana laba kuthiwa ngama-green bombers besiyatshaywa le nto yama-t-shirts or ama-skipper lo wabuzayo similarly nawungagqoka wena ukhipha uhamba kobulawayo ematrikini nje kumbe lapho kuhlala khona abantu utshengisela ukuthi i-movement yakho yiphi ayisiyo yabo uyabe suzingenise enkingeni ngoba bayakwanisa ukuthi bakuchaye bakubulale ngoba uyakuzitshengisa ukuthi ungubani. Mina umcabango wami uthi wona asifanelanga ukuthi singenise abantu bethu enkingeni enjalo.
Sesizwe njalo ukubana awusoze ubambane labanye abathi kube lama coalition. Ungasitshela nje ukuthi lapho minjani khona?
Into umbuzo lo into ye-coalition mina ngiwuzwisisi kuhle ngoba nxa ungakhangela ama-elections ethu ukwenzeka kwawo uzafumana ukuthi abantu abayibo abaningi abayi ukuyavota. Nxa sikhuluma ngama-percentages roughly abantu abavotayo bafika kuma roughly about 40-43%. Abangavotiyo although bekwanisa ukuthi bangavota bale minyaka ekwanileyo ukuthi bayakwanisa ukuvota bafika 57%, they don't bother. Yikho thina sithi umcabango wethu ngokuthi nxa sisithi thina i-upper i-program yethu ime kanje so sicabanga ukuthi laba abantu abangu-57% abangavotiyo yibe sifuna ukuthi siyenze ukuthi babone ukuthi kungaba into thina esiyinikelayo into engabayenza ukuthi bayivote. Nothi laba abangu-43 who are divided between izanu lama-opposition parties. So i-competition for votes njengomcabango wethu should be about abantu abangavotiyo. Those are the people who should preserve which by vote. And clearly, in the last three elections or so, our vote is because wabona bona ukuthi abantu laba abazinikelayo ukuthi bakhethwe ababathandi. Singabambana labo bantu abangathandwayo. Siyabe sifisa ukuthiweni manje.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyalivalelisa wakoZulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi lingilalele ukuthi ngilitshele ukuthi i-APP izimele ngani.
Lo-ke bekungumnumzana Nkosana Moyo, umkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda, i-APA. Webesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicubungula udaba lokuthi uhulumende ufuna kube ngumthetho ukuthi abadlwengula abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya phansi kanye labagogekileyo bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi ayisithupha i-60 kuthi abadlwengula ingxengubani bagwetshwe okweminyaka engamathumi amane i-40. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lo Senator Sithembile Mlotshwa we-Matabeleland South, yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazana. Siyakwamukela kuhlelo Mhlonitsho.
Ngiyabonga
sithandekile. Libona kulicebo elihle yini leli elithethwa nguhulumende?
Liyinto enhle okumangalisayo ngoba ukudlwengulwa kwabantwana besekukuningi lapha elizweni nabantu bephuma bengagwetshwanga babone sebephuma phandle kuthiwa sibe senza i-community service.
Kukhanya kuningi ababekucubungula njengokuthi oyetheswa icala uyathi umntwana uyabe evumile kuye emacansini kumbe athi uqambe amanga ngeminyaka yakhe wayikhuphula.
Kuyinto enhle ukuthi ukhangele macela omabili ngoba labafana labo sebe labantu ababarephaya. So kungakhangelwa kuphela umntwana oyinkazana, kukhangele konke layo umfana ngoba ngokusoleka komsebenzi okukhona elizweni abantwana babafana yibo abakhanya ukuhawula kakhulu ngoba kwalithwani ukuthi bazuza imisebenzi emincane enjengekuklineni line njengani. So bazithola sebeqaka la sebesetshenziswa bedlengulwa ngabomama ababe bephimpani. Kwesinye isikhathi abantwana abangamankazana laba babasuke beqamba amanga ngoba besazi ukuthi umthetho uyabavikela kakhulu bese bengenisa abanye abantu endabeni ezingaqondanga kanti bona bebevumile. So ukucubungula nakho kukhona kakhulu ngoba abantu ababethaba amankazana sebefuna ukuqalisa ukuya emacansini bebancane kakhulu. Abasamele ukuthi baqale bavuta.
Le iminyaka engamachumi amane, i-40, kuthiwa la izagoqela abeSodomi okungayisiwe umntwana ongumfana odlengulwa ngowesifazane.
Kuba ngakhulumi ngeSodomi kuphela, ngabe iSodomi ngiyomuntu ongundoda lomntwana ongumfana. Abakufake bakube sokubala ukuthi omama laba abadlengula abantwana abangabafana bona-ke abantwana bonaba abanye abazintandane. Abanye ngokudubeka, abanye ngokusweleka lokhu lalokhu, bazifica sebedlengulwa ngabomama abakhulu.
Sake saxoxa legqwetha umnumzana kucacaphulu kulona lolu hlelo. Simbuza ngowesilisa omdala owayedlengule umntwana waze wazithwala. Kodwa akabhikanga. Wathi umnumzana Phulu umthethandaba wakubona kufanele ukuthi umkhulule lundoda ngoba wayethembisa ukuthi uza kuyasebenza londoloze umntwana uzazalwa kanye lonina owayemdlengule. Ngakho liyananzelela ukuthi udaba lokudlwengulwa kwabantwana alucaci kuhle njalo kuningi okukhangelwayo.
Kuningi okukhangelwayo siyavuma. Ende baningi abantwana abadlwengulwayo siyavuma. Kufuna ukuthi umthetho ufake kuhle obala ukwenzela ukuthi labantwana laba abangamankazana babekwazi ukuthi bangaze badlala ngomlilo ukuthi bavume into abangayaziyo ukuthi bavumani. Labazali bafanele babalondoloze baze bafike baba ngabantu abadala ukuze baqalise ukuyocansini. So ke uzafika ukuthi even ngathesi khona kokukhulunywayo ukuthi abantwana basesikolweni kabanikwe amakhondom. Angithi uyabona ukuthi kuyabalola abantwana. So sikhangela umthetho lo ufanele ukhangele kabanzi into eziningi. Singaza ke siphonge ukuthi sibabaze sixhakeze izandla ukuthi hayi sibili baza i-60 years izabenza banga. But kunezinye izinto eziningi ezingazele ezengikhuluma ngazo ukuthi zifanele zikhangelwe kahle ukwenzela ukuthi abantu bahlale ngokuthula ngoba ukuxokozela kwabantu sebebophisana kwesi sikhathi kungamanga kwekhaliso kuyakwenza ukuthi ilizwe lingahlali kuhle.
Kukhona okubonakalayo ngabodokotela ukuthi ngempela lo mntwana udlwengule.
Kakhulu especially umuntu omdala kumbe umfana osibili ojwagqileyo azibone sibili ekhiphi izigqoko zakhe beka laphana ephakamisa umntwana omncane. Kukhona okutshengisayo ukuthi vele kakudingeki ukuthi utho ucubungulo ezinye izinto vele umenzani asithi ukuthi noma ekuhugile vele wena uthini ngoba wena njengoba ezakho ingqondo sezijile kufanele ubone ukuthi lapha le yingozi leyi and umntwana lowo akufanelanga kwenzakala into enjalo and kufanele ukuthi ubone ukuthi uyamvikela.
Hhayi, sibongile ukuzwa umbono wakho imalapha ingxoxo yethu.
Siyabonga ba.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sithembile Mlotshwa owemathebeleleni South yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazane. Thiyani indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobunenge emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu labo Babes wodumo kudala inkulumo. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Igama ngu-Chris Gande Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.